igama lami ngusisa, ewezomculo ngaziwa njengosisa senkosi. Ngingumculi we-music okuthiwa yiMaskandi. Ngile album lami lokuqala eliphume ngomnyaka odlulileyo elithiwa Thando Lwethu. I-album leli lilabanye engahlanganisa labo engahlangana labo lapho sicula uzinja ziyamluma, abafana bakamola uGear Box, abafana bakakhansela uSifiso Mkhize. So ya yimi lo ngiphuma phansile mambale ebatsha mhlophe ekhezi.
Singathi wagazane ukuhlabela.
Ukuhlabela i-album ngiqalise nje lami ngo-2015, but eminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi, ngisebenza la maqembu atshiyeneyo. Ngengasebenza le-Grasso Theatre, iWoza, i-CIA Arts, and then sasesivulele iqembu ngapha kwale-UK, i-Flame Lily Arts. Sihlabela imigidi yesintu, isichikicha, leminye nje imigidi yasekhaya eZimbabwe, showcase ngawa culture kule lizwe lase-England. But as i-album ngiqale nje akungekudala.
Singathi ke u-album yakho leyi kule ngoma ezithize, ingoma engani ungatsho sibili ukuthi kwezi ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili iphi?
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda. So lami senza hamba ngoyodumo oluthandwa ngabantu, ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wakulalela, yingoma engayihlabelela iqembu lethu Amahlolanyama Ezimnyama, ingoma yeBhosa.
So we know what we're having in the
bengifuna ukuhlabela about something esigrawundayo thina abantu bakomthakazi, especially abantu bakobulawayo emathweland ngale. Ngase ngithole ukuthi iqembu le-Highlanders has always been a constant empilweni zethu thina abanye. Phesikhulu malume labo bakomdala bebesupport iBhoso lathi sakhula sangena eBhabhafields. You know, iqembu leli liyi-source of pride for abantu bakithi. So ngase ngisithi othi ngibahalalisele lami nke ngithi Highlander mames kamagebhula lanini lanini.
So khonapho ke nxa uhlabela ngokuthi Highlander uyabe usitshoni khonapho, uyabe ubatshela usithi?
Ayi, kubabonga nje, kubatema nje kuphela.
I love you.
I'm going to go to the hospital.